daba ku VOA Ndebele.
Namukela ku Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu ekuseni mhla ka 3 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, eZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba kunanza ilanga le World Press Freedom Day namuhla.
I want to say to India zothi benzimali online. Ama artists, ama comedian, abanye sebeqalisa ama online business. Imali yabo yonke bayithola ngokusebenzisa internet. Uthi singathi sesivala ngenxa yokuthi kulalabo abaxozelayo, kulalabo abafika bethethisa abanye. Hayi, ayisindile somhamba ngayo.
Abathinteka kusehlakalo seGugground belokhu begcizelela ukuthi akuncedi ukuthi uhulumende athi kuxoxiswane njengalolu daba engaxolisanga. Njalo abantu bachasiselwa ukuthi babehlaselelwani.
Sifisa ukuthi ngabe kuba khona ukuxolisa okuvela kuhulumeni le-compensation ubulima bethu lobu esesiyibo lokulahlekelwa kwethu impahla zethu senzele ukuthi sibhodle emimoyeni. Laba abahlelwayo babonakale bahlelwa ngozibani bani ngozibani bani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Silikhumbuza ukuthi siya live streamer kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele, lapho ongabukela lolu hlelo usiphe lembono yakho esizayibala khonapha emoyeni. EZimbabwe limanyana lamanye amazwe namhla kunanza ilanga leWorld Press Freedom Day. Njalo umkhosi omkhulu use Addis Ababa e-Ethiopia. Ilanga leli linanzwa iminyaka yonke njalo lasungulwa umanyano we-United Nations General Assembly ngomnyaka ka-1993 kulandela isinqumo esathathwa emhlanganweni we-UNESCO. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezembiko eyethulwa enkundleni zokuxoxisana e-social media umnumzana Shawn Mucheza.
Yeah, i-social media masikhangele sibili isike yanika abantu ithuba lokuthi baxhumane angithi baxoxe ngendaba zelizwe labo, bathole ukuthi yiziphi izinto ezigqathileyo emphakathini. Kodwa into ehluphayo ungakhangela khathesi nje kusukela last week even namhla mbana kumbe namhla kumbizolo i-connect ikhweza ama-prices awedatha same as amanye ama carriers. Ukuthi umuntu yebo uvunyelwe ukuya online, kodwa uma uvunyelwe kodwa ungenelisi akutsho lutho. So masukukhangele sibili singathi kuyabongeka ukuthi abantu balala ithuba lokuthi bahambe ku-Facebook, ku-Twitter, ku-Instagram baxoxe ngendaba zelizwe laba kithi. Kodwa uma bengelala ithuba langikhona kungenxa yokuswela imali, hhayi kule nkinga khonapho.
Bakhona abantu abangena ebulenjini lapha bahlambaza abanye, abanye ngabathatha imfanekiso yomunye umuntu engazi kumbe enqunu lokunye okunjalo osekungani kubhahile lezi nsuku. Singathini nxa sikhangele ukubana ukwethulwa kwembiko kukhanya lapha sekuphambanisa ilungelo loluntu?
Kungaba nomehluko nje omncane phakathi kwalokho abantu abakwenzayo ebulenjini lalokho abakwenzayo emphakathini nje angithi. Ngoba even singathi ekhaya singathi kule bandla sibiza abantu babe khona, akuswelakali ababili abathathu abazakuba ngomsindo bebe babaxokozelayo kube nenkinga nje. So ukuthi sithi akusela mcimbi, akusela nto eyenziwayo, akusela mhlangano eyenziwayo ngenxa yokuthi laba abayi-2 abayi-3 ababuya bedakiwe kumbe benzeni sebefika sebephambanisa. I see indlela esingathi sifunhamba ngayo. Owesibili, ungakhangela indlela abantu abasebenzisa ngayo i-internet obathola ebulenjini. Kula bantu asebethola indlela zokwenza imali, ilizwe alinamsebenzi. Abantu sebethola indlela zokuthi benze imali online. Ama-artists, ama-comedian, abanye sebeqalisa ama-online business. Imali yabo yonke bayithola ngokusebenzisa i-internet. Uthi singathi sesivala ngenxa yokuthi kulalabo abaxozelayo, kulalabo abafika bethethisa abanye. hayi isindlela esingihamba ngayo.
Kodwa zona zikhona yini indlela ezokwenqabela ukungasetshenziswa kuhle kwe-internet? Siyabona ukuthi kuke kwaba lokucitshwa kwe-internet eZimbabwe. Kodwa zikhona yini ezinye indlela ezingasetshenziswa ezingasozokucitsha i-internet?
Zikhona sibili indlela ezingasetshenziswa, kodwa sokusiya ngokuthi mbani osebenzisayo. Singakhangela ilizwe laseChina. Uhulumende weChina wenelisa ukuthi avalele i-internet eChina ngaphakathi. Akula Facebook, akula nto engenayo, akula nto ephumayo. Right? Kodwa ukuthi sokusitsha ukuthi abantu beChina asazi ukuthi bona balalo ithuba lokuthi baxhumane kuhle ebulenjini, asazi khonoko angithi. Kumbe singathi kubancedile kumbe akubancedanga. Kodwa singakhangela kwelethu eZimbabwe. Uhulumende wethu andikhole ukuthi ulayo indlela yokuthi avalele i-internet eZimbabwe. Njengenza njalo thina sibalutshwana asilingani leChina. Singavalelwa phakathi kuthiwa sixoxa selini lodwa amaZimbabweni, sokuthiwa selithengisela nayini lodwa amaZimbabweni, awulalutho olungenayo angithi. So uhulumende wethu ngeke wakwenza lokho. Into eqakathekileyo yokuthi abantu bafundise ukuthi kusetshenziswa njani i-technology le entsha, indlela lezi zokuthumela ama-messages zisetshenziswa njani, uthola njani ukuthi into le liqiniso le engamakha. Wena elisa yini usebenzisa i-Google ukuthi ubone ukuthi udaba lolu endubalayo lolu ukuthi kuthiwa kulama-satanist abulala abantu ngapha endaweni enje liqiniso yini? Ngingakadobha amatshe ngihambe ngiyetshaya abantu ukuthi bangama-satanist. We need to learn media literacy. So uhulumende nabantu nje abasebenza lohulumende kumele bancedisane uthole ukuthi abantu babade ukuthiwa i-media literacy eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Sean Macheza, ingcwethi ecubungula izembiko ethulwa enkundleni zokuxoxisana i-social media. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseNetherlands.
Ngolwesihlanu mhlaka 3 inkwenkwezi, lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazi wakho we-Studio 7 uza kwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu, lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethulwa kwemibiko lendaba zamanga, ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjenge-Facebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga emiqotho ku-WhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318.
Abathinteka kusehlakalo segugurawundi belokhu begcizelela ukuthi akuncedi ukuthi uhulumende athi kuxoxwe ngalolu daba engaxolisanga njalo abantu bachasiselwa ukuthi babehlaselelwani. I-Commission ye-National Peace and Reconciliation ibhodabhoda elizweni ikhulumisa abantu ngalolu daba njalo ithi kuzangcwatshwa kutsha amathambo alabo ababulawa ngaleso isikhathi abangabekwanga kuhle. Omunye wabalembonole ngumnumzana Isau Ziyagezana Sibanda othi wasila kulesi isehlakalo elubhane.
Wafika amasosha wona lawo ayihambe edinga abantu. Ngile emzini wami esiziphile. Bafika khonapho basihanqa kanye lenkosikazi yami. Bathi bona bangaphi, nangaphendula ngathi obani. Bathi bengisukele bangishaya ngeketane yomdududu yayibotshele eplankini. Bangishaya ekhanda la. Ngahle kwahle kwaba mnyama ngawela phansi. Ngaphapha manje ngiyavuka ngeza vele ngingasezwa sokutshisa yonke indawo kathi bengiqalekile. Bamshaya-ke lo nkosikazi wami. Abula bamdabula khonapho basuka bahamba. Salandelwa ngumbhobho owasuka wakhala ngaso naleso sikhathi. Ukhomanda wakhona wasithi he, wathi bethi vuthu. Babebaningi kakhulu, babe sebetshaye unkomazana isisebenzi sikaWilson. Wilson lo oyi-presiding officer esiziphilela khathesi. Bamtshaya-ke bamshiya bathi ufile. Wasala waphaphama ihlamvu lamdabula phanga latshaya ingalo ladabula isiphanga wasala khonapho. Ngazama ukuthi ekuseni kwakhona ngoba kwakuyi-curfew ngazama ukuthi ngiyekhangela lapha ade lokhu zakhona. Ngamfica ubaba lwana ehodoza esengumuntu ophelayo, isigqokanyana sakhe sigqokile sokugcela igazi sokungathi isikhumba. Ngazama ukuthi simthwale ngenqola simse esendlu sesithi siyasuka awukhala impopo phambili saphenduka sabuyela sathatha enye indlela sakhwela eForest Hill lapho sagada khona ibhasi sithatha simsa eSt Luke sifika eSt Luke laphana kwasefika i-roadblock yahlathi phansi sesiyehlisa umuntu lwana evele sehlile ukuhamba bathi ya lidistant leli ungaphi umbhobho wakhe shaye ku-crossfire ngathi hatshi asidistant umuntu sakhamizi sethu la wathatha isigodo wathi uyangishaya ekhanda ngathi ngavike ekhanda wathaya ehlombe hlahla isigodo lesana sathi dliwe umuhlwa sahlathi phihli etareni kwathiwa sibuyele emuva bali ukuthi siye eSt Luke kuthiwa simbisele emuva umuntu lwane vele esephela
emzimbeni lapho elalimala khona kungaphi njalo kulikhathaza njani ukuthi lenze imisebenzi yena
bangijaba bangiphula isiphanga yikho angisaphakamisa ilutho ekhanda lapha elihlala lizima ikhanda linjeyana ukuhamba sekuhamba nginyonyoba ngoba kwahle kwakho imithambo yonke lamadolo kuyehlala phaa angisaphili kuhle le nkantu sinye sehlule kuhamba akusavumi lokuthi ngifake isicathulo inyawo sezihlala
kuyikuthi bengabuya belitshele ukuthi lizokhuluma phambi kwekhomishini leyi kuyini elingafisa ukuthi kwenziwe ngoba siyezwa uhulumende uthi bazabangcwabanye amathambo lawana benika abantu ama-birth certificate kukhona okunye libona ingani kungenziwa ngaphandle kwalokho futhi
hathi esikukhangeleyo yikuthi abantu badabukile sidabukile kakhulu emoyeni ukulahlekelwa izihlobo zethu mina ngangingutitshala ngoba bevele bethagete amatitsha labalimisi sasizingelwa sesishayiwe sinjalo sifisa ukuthi ngabe kuba khona ukuxolisa okuvela kuhulumende le compensation ubulima bethu lobu esesiyibo lokulahlekelwa kwethu zimpahla zethu sibe sizuze okuthize senzele ukuthi sibhodle emimoyeni laba abaselwayo babonakale baselwa ngozibani bani ngozibani bani uxoliswe kube le compensation khonaphana abantu bengxenye banga inhliziyo zabo zingathi loba abantu laba abafayo bengasabela kuphinta babe khona kodwa isihloko lezi ziseleyo zizuze ukududuzwa ngalokhu bekhona ukuxolelana
Lo ngumnumzana Isau ziyageza nasibanda sixoxelaye eseSt Luke's eLupane. Ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Uhulumende weMelika usevule ngokusemthethweni isigodlo sakhe eHarare, i-embassy, esibikwa singesikhulu esedlula ezinye kuzwekazi le-Afrika. Njalo, u-ambassador Brian Nichols uthi, lokhu kutshengisa ukuzimisela kwelizwe lakhe ukusebenzelana leZimbabwe. Umabhalane kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko uMnumzana Nick Mangwana, uthi abantu abalamvumo epheleleyo eyokuthi betshengisele ngoba uhulumende ulelungelo lokuthi engabavumeli nxa kungahambelani lemithetho yelizwe kumbe kuhlukuluza abanye. UMnumzana Mangwana ubebhala umbono wakhe ku-editorial yephephandaba le-The Herald. Umkhokheli weqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede usesole umsekeli kamgcinisihlalo weqembu leBoso uModern Ngwenya nobhala jikelele u-Israel Moyo bona abamiswe umsebenzi wokwesikhatshana ngokungabuyiseli isiphathamandla saleli qembu uMnumzana Nhlanhla Dube esikhundleni sakhe. Ikhontrakthi yakhe isifikile kumlindi yagcina. UGumede uthi laba bobabili bahambela abanye phambili ngoba lolu daba lwalulokhu lusahlaziywa. Uthe abasekeli baleli bandla bengakhathazeki ngoba udaba lolu luzaphathwa ngenhlonipho njalo ababili laba abamiswe umsebenzi bazahlaliswa phansi bechasise ngesinqumo abasithathayo. Inkampani encedisa leli qembu ngemali eNet1 ikhathazekile ngokwenzakala kuleli qembu kubika iphephandaba leThe Chronicle. Manje ngesizwe amazwi abalaleli beStudio 7 abasethulele wona abasithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Yes, salubonani msakazi weStudio 7. Lalela njengamanje nje ngalelo Studio 7 ngikhona la. Kuzwa kuhle. Phansi emaguswini emahlathini amnyama enkayi kanye. ngaphansi kwenduna uNkalakatha yosobhu ayethe mabhena ye hayi sikuzwa kuhle sizama ukukhuluma indaba yokuthi sifisa ukuthi lati Studio 7 ongiyositshela indaba esizithokozelayo iyaqhubeka esitshela zona engathatheki engenzi lokho kwenziwa ngabantu kokuthatha uhlangothi kodwa akhuluma izinto njengoba zinjalo. Siyamlandela kakhulu futhi siyalazisa ukuthi qhubekani ngalokho. Siyalithanda, siyathokoza kakhulu ngani vele makuyotsha u7 ntambama umele ukuthi senihlezi phambi kweradio yami yizwe manje kakhulu okwenzakalayo emhlabeni. Siyabonga kakhulu, qhubekani lisenza njalo.
Sanibonani, linjani msakazweni we-Studio 7, msakazo wabantu. Ngithanda ukudlulisa ukubonga mina ku-Studio 7 kakhulu kazi iy'ntatheli zakhona ngokungathathi uhlangothi, ngokubika izindaba eziqondile, ngokubika izindaba ezenzakalayo kakhulu elizweni lethu nasemazweni wonke jikelele. Kuyabongeka kakhulu ukuthi kune Studio 7 esingachemile esingayikho sikubonga kakhulu. Ngithanda ukubahalalisela abalandeli be-Studio 7 nentatheli ze-Studio 7 kanye nabo bonke abasakazi bakhona. Kunezindaba eziphuma like i-ZBC eyakithi eZimbabwe esinenkinga yokuthi khona ibika izindaba ngoku thatha uhlangothi lukahulumende onguye ophetheyo. Ma kungabe kukhona okunye okuhle okwenziwa ngamanye ama-opposition party or okwenziwa ngabantu belizwe akubikwa, kodwa kubikwa loko okuhle okwenziwayo luhlangothi lwe-ZANU-PF. Noma nje kukuningi okubi abakwenzayo kodwa kabakubiki bona. Abagijimela ukubika okuhle kuphela, babika okuhle kuphela, lokho okubi bese bekubika ngathi into elungile. Yikho esingakuthandiyo konoko okwenziwa izintatheli ze-ZBC. Intatheli is an independent organization, kumele zizimele, zingabiki ngokuthi zithanda bani or zisetshenziswa ukuthi zithande bani. Ngathi kungaqedwa konke konoko ukuthi umkhulu wazo ebe ngumuntu mhlambe okhethe izano ombe osupporta izano PF kumbe osupporta lelo qembu noma kuliphi lizwe. Into emele iqede kakhulu e-Africa. E-Africa sinaleyo problem sadiki njengoba ibunjiwe ikhona zibika ngokuchema. Ezinye zazo zibika ama-elections engakaphumi ziyabe sezibika ukuthi ama-elections azaba free and fair. Ngapha abantu bebulawa, ngapha abantu betshayo zingakubiki ngoba kuyabe kusenziwa iqembu elibusayo kulelo lizwe. Siyakugxeka kakhulu lokhuyana, sicela ukuthi abazinoka amakhwapha bika izinto eziqondile. Studio 7 qhubekelani phambili ngomsebenzi wenu eliwenzayo. Ngiyabonga kakhulu, libe nesuku oluhle.
Lo linjani, ukhuluma ngisibona kuhle Khumalo ngiphuma ePlumtree. Nibe ngithanda ukuthi ngusho ukuthi ngibona kakhulu ku-Studio 7 ngendlela eyenza ngakhona ikhipha indaba zeqiniso. And then into ebengiyikhalela ukuthi ngifisa ukuthi ilizwe lethu kube lingalunga ukuze nathi abatsha sikwazi ukuqhubekela phambili, sikwazi ukusebenzela duze nabazali bethu, hhayi ukusebenzela ekudeni nabazali bethu. Ngaba kuhle kakhulu ma ilizwe lethu lingatshintsha. Ngabonga kakhulu. Njemba wonke umuntu angasuka ngapha ngase-South Africa abele back naseZimbabwe akwazi ukuthi siyasebenza ngasekhaya.
Salibonani basakazi abahle abe-Studio 7 yase-Voice of America. Ngithi lami ngilibingelele njalo ngilibonge ngomsebenzi wonokusakaza indaba eziliqiniso esingazizwayo kweminye imisakazi. Siyanibonga kakhulu ngalo msebenzi eliwenzayo. UNkulunkulu abe lani sibili. Mina nginguThomson Dowera, ngikhuluma ngingapha eWange enumber 5.
lawo ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu lizi recorde liwathumele ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithande njalo ukwemukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook kulo lesethi Moleya othi bazabane livuka njani. Lo nkosi nathi Chinga Ndebele la uthi livuka njani msakazi, siyavuka. UJunior Spanda uthi sabona msakazi, siyabonga indaba osethulela zona. NgiseJohannesburg sibonga njalo, siyakwazi ukuthi bakhona abasibukeleyo labasilaleleyo lanxa bengathandi nje ukuziveza. Umculi olodumo oweUganda uBob Wine ukhululwe ngesibambiso sebail kulandela ukubotshwa kwakhe ekuqaleni kwayonale iviki esethuswa icala lokutshengisela isola uhulumende. Uzamiswa njalo phambi komthethwandaba kuyonale inyanga ithonisiswa. Ukuziphetha izivela kwamanye amazwe ngamafitshane, lanxa abantu beVenezuela belokhu beqhubeka betshengisela ngobuningi babo, umongameli walelo lizwe umnumzana Nicolas Maduro uyala ukuchiya intambo zombuso. Elemelika lamanye amazwe abananza umkhokheli weqembu eliphikisayo umnumzana Juan Guaido njengomkhokheli walelo lizwe, sebemkhuthaze ukuthi achiye umbuso umnumzana Maduro. Kodwa amazwe abalisa eleCuba leleRussia athi kaqhubeke ebusa ngoba emsekela. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Kwezivela eMelika, omunye okhankasela usekelo kubandla lakhe lamaDemocrats ukuthi ancintise ukukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo ngo-2020 nguSenator Kamala Harris weCalifornia oligqwetha njalo engowesifazana onsundu oleminyaka engamachumi amahlanu lane i-54. Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama kanye loSenator Ben Sanders weVermont yibo abakhokhelayo kulomncintiswano ngokulandelana kwabo. Ozanqoba kukhetho lwama-primaries ama-Democrats uzancintisana lomongameli Donald Trump odinga ukuqedisa isigaba sesibili sombuso wakhe i-second term. Ezinye inhlelo zikankosikazi Harris zigoqela ukuthi abafunda ekolitshini abalabazali abaleholo eliphansi bengakhuphi imbadalo yezifundo zabo. Ukuhlandla lethu lokugcina esilethulela lona khonapha emsakazweni weStudio 7 kuliviki lapho esihlaziya abancintisa kulolu khetho, sixoxa ngalolu daba sile ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dumaphi Mema.
So far uKamala Harris kanyani wenza kuhle. Walontsha i-campaign yakhe kuhle, waba labantu abaningi ababuya ku-campaign. Ezimalini imali yakhe ziyangena zama-supporters. Ubhizi uyangihamba vakatshela ama-states atshiyeneyo lokho ikhankasa so early. Kukhanye ngani hhayi laye so far u-state sesimele ukubana baqalise nje ukuvota kuma-early states lawana, njalo ukuthi baqalise ukwenza ama-debates. I think ama-debates yozaqalisa ukuchasa ukukhipha abanye babawele eceleni, abanye baqhubeka siya phambili.
Ukuthi ungowesifazana-ke,
ngibonengani ukuba ngowesifazana yiko kuzamenza aphumelele kakhulu. Ngibonengani i-America iyafuna kakhulu ukuthola umuntu owesifazana ongaba ngumongameli. It was just said ukubana uHillary wehluleka ngisa noTrump, kodwa i-America ngibonengani iyafuna sibili ukubana lo mongameli ongumuntu wesifazana. I think uKamala ulethwelayo njalo lokuthi akwanise ukungena kuleso sikhundla. Njalo besides lokho, anjengabona ukuthi wonke abanye ama-candidates labakhankasayo ngabantu besilisa abaningi sebekhulile. UKamala umuntu wesifazane, umuntu omnyama, lokho kuyamengezelela ukubana abantu bakwanise ukumkhangela kabili ukuthi hawu lo kuthiyene labanye, asifakini omunye othiyeneyo, sibona ukuthi laye ngasincedisa kanjani ilizwe ukuthi liye phansi.
Lo umnumzana Dumaphi Mema ingcwethi ecubungula ezombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Sixoxela eseDallas eTexas khonapha eMelika. Namhlanje kwezemculo sikambalo endinduna isizalwane seZimbabwe esicula sise South Africa. Eminye imculo yakhe ngethi Duduzile imali yami leminye kodwa namhla siliqhunsela le ethi December. Sithi December isizalwane seZimbabwe ke esihlala kwele South Africa sengaqhubeka uhlelo lwethu lamhlanje ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela eZimbabwe lemanyana lamanye amazwe omhlaba namhla ukulandza ilanga le World Press Freedom Day njalo abathinteka kusehlakalo seground belokhu begcizelela ukuthi akuncedi ukuthi uhulumende athi kuxoxwe njengalolu daba engaxolisanga njalo abantu bengachasiselwanga ukuthi babehlaselelwani. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.